wafara futhi waphinda but wafara lokuthi peaceful demonstration. State asifuna ukuthi simkhiphe umuntu lo. Ya, but ayikona violently ukuthi simdose. Ngabuye ezekhuluma lathi simtshele ukuthi sifunani kwenziweni silungise labo bantu abezimbabwe. Labo bayabe sebelungiswa kwabo thina besikhona phela singuzwanga khona. Ngiyabona-ke kuposa kuchane la maraliseke sibe lawo ebhinga. There were a lot of people, I can't give you an estimate, but bigcwele istadium. Abantu besele ukuthi bengahlala bahlala le groundini but ama-stairs ane begcwele wonke.
Okunye ade kukhuluma yikuphi okuqakathekileyo emhlanganweni?
Ukhuluma nge-economy, ukhuluma nge-state of the party, wakhuluma ngento ye-judgment le. Ukhuluma lokuthi i-Congress zahamba njani, then what's the way forward after Congress. Yiko ukhulunywe phela ngama-demonstration la. Kuqale wabonga abantu ukuthi bazovotela. Batshela nje kodwa bona asomlando wabo, bazovotela ezangeni. Bathi abantu abanomona bayala ukuphuma esihlalweni.
Kungani ibandla lakho litshona likhuluma ngokhetho lwedlulayo lingalungiselela ukhetho oluzayo?
Asingeke sakhuluma ngokhetho oluzayo ngoba lolo lodlulayo lwesikwering akuyi kwakhuluma ngento ezintsha ezakudala ungakaziboni. So yikho sifuna ukuthi hayi singakhuluma ngoluzayo bazasiphinda njalo besitshontshile. Asiqale silungise loku kwadlulayo ukuthi sibonisa lokuthi hayi wena zala utshontshile la evumi ukuthi hayi madoda nitshontshile ngiyaxolisa kuyaxolisa nokwenziwana. Sesivumelane ukuthi hayi ngoto silungisele loluzayo asisafuni kuphinde. Kuphindwe khona ngoba sikhuluma ngoluzayo bayasitshontshela futhi.
Abanye bathi abaliboni njalo ephalamende likhankasela ukuthi kulungiswe imithetho yokhetho ama-electoral reforms eliyake likhale ngawo ukhetho solufikile.
Ye phela and kule nto eziningi ezilungiswaka kathesi sisazama ukuthi silungise ezomkolobi.
Lingakulungisa njani okwemnotho olizwe lina lingekho embusweni njalo lingekho phakathi kwenkulumo?
Ngiyabona ukuthi ama-ideas omnotho ayisikho ukuthi abantu bezana bakwazi. Abantu bezana mina nithemba ukuthi bayakwazi okufanele kwenziwe ukuthi umkolobi. But ukusela ukungilimbani yiko kuyathi kulalilizwe. Asiyabona ukuthi wona amabhondi la ngokubona kwethu awasela ncwedi ezimbabwe. Wonke umuntu uyakwazi ukuthi ibhondi ayisebenzi ukuthi uhulumende lokho ekuphikelele ukuthi ibhondi iyasebenza. But siyakwazi ukuthi benzele ukuthi bedinde amabhondi nokuthi bewafake estradini batshontshe imali ebantwini bathathe ama-youth bona bebesihlabota benyekele ukuthi belungiselela abantu abezimbabwe. So into yemkhono mayihluphe ukufanele ukuthi abantu beyekele ukutshontsha bekhangele ukuthi kuyinokungenzi ukuthi.
Uthe abantu bebebaningi eChibiretsi njengemhlangano eliyalibe layo eBhinga. Ubona ingane eBhinga ngesinye sezigaba esiba le mhlangano eminingi kakhulu kulezinye izigaba, njalo isizathu yisiphi?
Angithi uyabona ukuthi abantu ukuthi beze bephume ngobuningi babo bayabele nkathazabalazo. Lapho abahlezi kuhle abantu abaphume. So thina njengeBhinga siyaphuma ngobuningi ngoba hhayi siyakunanzelela ukuthi ithembe esihlalo liku-MDC ende lekuba kuchamisa yoko siphuma ngobuningi. And ngiyabona babetshirezi ngendlela esikubone ngayo la ma-problems awatshela upresident ukuthi situwe igcaba lamagetsi abantu bexotshe emsebenzini emapulazini abo bahola bahola ama-$100 amapulazi enzimba yathathwa ngama-ovet konke lokuyala kwenza abantu bezonke befuna ukuthi hhayi ithemba lethu likuchamisa ngcono siye kuzingazela ukuthi kuyini angasinceda hambo.